sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza seWashington DC.
Lingali tshona njani izilukandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngesifonto mhlaka 13 Zibandlela 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umumo elizweni usonakele wafika kusibanga esibi kulandela ukukhwezwa kwentengo yamafutha ezimoda.
Abantu bathithikele, abantu baku-confusion, ngabakwazi ukuthi exactly kwenzakaleni ke okulandelayo. Mbonile even laba abakhipha imali, ngani namhlanje imali zabo babambile, bathe hayi abaye kuyithengisa ngoba bakwazi ukuthi sibisibile i-value yayo isingaphi.
Kodwa abasekeli bebandla lezanu PF bathi lezi izikhubekiso nje kuphela endleleni yokuyafika kunhlalakahle kaZulu.
Kungakaze kulunge izinto kuzaba lobunye ubuhlungu obuthize. Umgwaqo siyahamba esihamba kiwo ulamabhampa, amabhampa sizizaba lawo.
Kungani amantombazana amaningi engasatshadi lezi nsuku? Ingcwethi ziyahlaziya lolu daba kuhlelo lwezamasiko. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umumo elizweni usonakele wafika kusibanga esibi kulandela ukukhwezwa kwentengo yamafutha ezimoda. Umongameli Emmerson Mnangagwa izolo wenze isimemezelo esigodlweni sakhe iState House esokuthi intengo yamafutha ezimoda izakhuphuka ngokuphindwe phose kathathu isuka kumadola adlula kancane alikhulu lamasenti idola 43 esiya kumadola amathathu lamasenti $3.31. Ezinye izitolo zibikwa zingavulwanga lamhlanje kuthi ezinye zibonakale zisethula impahla ukuze kulotshwe intengo entsha esikhuphukile. Sixoxe lesiphathamandla sebandla le-MDC umnumzana Prince Dubeko Sibanda njalo emela isigaba seBinga North edale lePhalamende.
Abantu bathithikele, abantu baku-confusion, ngabakwazi ukuthi exactly kwenzakaleni ke okulandelayo. Mbonile even laba abakhipha imali, ngani namhlanje imali zabo babambile, bathe hayi abaye kuyithengisa ngoba bakwazi ukuthi sibisibile i-value yayo isingaphi. Bese suka khona lapho even bona laba abathengisayo impahla ezithetshiyeneyo ezitolo sesithola ukuthi abaningi bakhona bavalile under the pretext yokuthi bathatha ama stock tag. Kodwa iqiniso kuyukuthi basazama ukuthi bekhangelisise bebone ukuthi kanti vele yona iprize intengo okufuze ukuthi beyifake kuye kunto nayiphi layiphi yimalini. Kodwa sibonile nje abanye labo bengezelela ama-prizes, ngatsho nje abalaba abasebenza ukuthwala abantu abaningi besuke emalokitshini bengena edolobheni bakhwezile intengo yokugada. Bese kusuka khona pho kube nabanye nje asebefake intengo zabo ngama-United States dollar kumbe ngamarandi. Yikho osokukhona but ukuthi umuntu abekwa sibisibile ukuthi kuyavuka kunjani kusasa, ungani ngakukhanya ukuthi kunjani.
Ubona ungani kuzenzakalani nxa sikhangela ikakhulu kuyini lina amabandla aphikisayo?
Inkokheli zebandla eliphikisayo eseZimbabwe ngibona ngani ziyakuba lomhlangano phakathina kwesikhathi nje sifanele sesilandelayo ukuthi siphe impendulo ekwanileyo ukuthi uhamba njani. Kodwa nje engingakutsho ukuthi esikhala ngakho thina njengebandla eliphikisayo ukuthi besikwazi ukuthi amakhasi lawo adlalwayo awokuthatha imali besithi ibhondi le-United States dollar kuku-1-to-1 aza kuba lesiphetho. Lesi yiso isiphetho sakhona. Noma izolo ekhuluma nje Mnangagwa ubona ukuthi hayi kukhona okuchaya amanzi, kukhona okungani kakumanga kuhle. Okwakuqala ubebala ethengisa ukuthi la into yakhona ibalayo kayizwisisi. Okwesibili bese simangala ke ukuthi yiliphi ilizwe lake laba lo mangameli obala ukukhwezwa kwentengo. Sesenza umsebenzi wabo minister okuthengisa ukuthi kukhona nje okungabe kungamanga kuhle ngaphakathina kwaleyana into. Esikudingayo ukuthi ngabaphume njalo lamanye ama-steps ayakwenza ukuthi i-welfare yabantu, inhlalakahle yabantu ingalinyazwa kakhulu yikukhwela kwentengo lezi esiyazibona esasizibona kathesi siqalisa ukukhwela.
Lo ke ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda isiphathamandla sebandla le MDC njalo emela isigaba sepinga North edale lephalamende ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje abasekeli bebandla lezanu PF bathi lezi yizikhubekiso nje kuphela endleleni yokuyafika kunhlalakehla kwezulu. Sixoxe lesiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Believe Gawule owake wamela isigaba seCholocho South edale lephalamende ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Mina angitsho angivumelani lakho khona ukuthi kutshengise ukwehluleka kwahulumende. Ngingavumelani lakho kungezinye zezinto ezazisobala ukuthi kungakaze kulunge izinto kuzaba lobunye ubuhlungu obuthize. Umgwaqo esihamba kiwo ula amabhampa sizizaba lawo sisiyefika phambili lapho esiya khona, kodwa-ke phambili ngale kuzakuya kulunge. Izinto ezinjengazenezi yananzela ukuthi indaba yamafutha le iqalisa ukuhlupha la ngesikhathi esedlulileyo. Kukhanya nje ukuthi kulokunye kade kungane kawuhambi kuhle, kodwa kwakathesi khona sokusiba yinto ezaba nzima kakhulu ebantwini ukukhweza kwamafutha, ngoba abanye abantu abathi sebezakhweza lezinye intengo zezinto besitsho bezama ukuthi bajustify ukukhweza kwabo khonokho abazakukhweza njengoba intwadi zezikhwelike kangaka.
Kodwa bona labo abasola uhulumende besithi uyehluleka bathi bona njengesibonelo uhulumende uthi idola leMelika linguthiki lobhanqa lebond note, kodwa kahle khona kuthiyene ngaleso silinganiso se-1:3 esikhulunywe ukuthi amafutha azakhwela ngaso. Uthini wena ngalo?
Umumo lo sengibuyela futhi emwimeni wokuthi into zonke zenzakala lapha seziqathanisa idola le-America le-bond lezinye imali lezi esizisebenzela njengaborand. Engikunanzelelayo ngifisa ukuthi aluba singabuyela emuva kulokunye emele kulungisiswe kuhle mayelana ngendaba ye-bond. I-bond vele lona sengificho into engasasebenziyo osokusitsho ukuthi kona ngabe vele khona kuyenzakala uhulumende aluyise ukuthi athole imali ye-America, ukuncedwa ukuthola imali ye-America, imali yangaphandle kumbe le-rand. Abantu bethi do away with i-bond. Udibo lonke lolo silulethwayo kathesi selubangelwa yile bond. I-bond yile selingasela sengathi umngane wabantu. I-bond seliyilo selifuna ukutshabalalisa izinto, ngoba wonke abayenzayo konke okubi sebeyenza icatheke emva kwe-bond. Nabasemgwaqweni bayenza becatheke emva kwe-bond. So ngabe i-bond vele alisalungelanga lutho. Kodwa ubuhlungu bona obukhona kuzaba khona aluba i-bond lisiba khona. Ngesikhathi i-bond lalihamba, i-bond lizahamba lobuhlungu bona obukhona phakathi kwelizwe kathesi.
Alo ke umnumzana Believe Gawule isiphathamandla sebandla lezanu PF njalo wake wamela isigaba seCholocho South edale lephalamende ubexoxa le Studio 7 ecingweni ekobulawayo.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Kwamanje ke sengidedela emuva ngelitshiye ezandleni zika Mike Hobe esethulela uhlelo lwezabatsha.
Ikudibana kuhlelo labasakhulayo, ngingumike Hobe. Lamhla kuhlelo sikobulawayo Gontutu ziyathunqa sixoxa ngosakhulayo njalo oyintathezindaba umnumzana uKeith Moyo. Sixoxa ngabantu abakumsebenzi wokuhlabela wokugida ngokunye okuthiyeneyo. Sike saxoxa labanye abantu abakumsebenzi lo balesikhalazo sokuthi abaphathisa ngokusabalalisa imisebenzi yabo ama-promoters ababaphathi kahle njalo imisakazo ayithakazeleli imisebenzi yabo. Masambeni kuye uMoyo siyezwa ukuthi lokhu kuliqiniso na. Moyo, ngiyakwamukela kuhlelo labatsha, mnumzana onjani?
Sawubona mnumzana, ngiyaphila unjani?
Hayi, thina siphilile. So Keith, masithinte udaba olukhona egudwini namhla. Abahlabeleli bethu, abantu abakumsebenzi wokugida lokunye okujeneyo, bayathakazelelwa na kwele Zimbabwe?
Ngizange ngakhuluma kakhulu ngento engiyibona lapha koBulawayo. kwezinye indawo ngathi kuyahlukahlukana eZimbabwe, akufanani nje ngayo yonke indawo. Kodwa kwezinye indawo nje njengakobulawe lapha, into zangibona zisuke ingathi ziyafuna. Kungenxa yokuthi ama-promoters isikhathi esiningi awafuni ukubhadala esibathini ngama-entertainers. Kungenxa yokuthi kwesi sikhathi uyathola ukuthi bathi ama-entertainers, ama-numbers abo are not as good as kwezinye indawo. Ama-entertainers angapha kobulawayo angathi ayesibeka ukudrowa ama-numbers. Ngakho uthola isikhathi esiningi sokungathi kuyahlotshenjwana, ngathi kuyasilwana endaweni especially ezemali ngapha. Ukuzikhangela langokuthi i-airplay layo ingathi iyahlupha ngoba kulezi nsuku kulabayidipha yona i-paid media yokuthi wena wazi ubani njalo ungathi u-affiliated lobani.
Ngiyakuzwa. Uyazi sengibone abantu abadabuka kwamanye amazwe bebuya kwele Zimbabwe behola imali eningi ukuthi baperforme. Izalane zeZimbabwe zona abantu bayahlawula na imali eningi ukuthi bababone beperforme.
Abantu beZimbabwe bayakhipha kakhulu imali. Into emangalisayo ukuthi basuka bekhiphe kakhulu imali nxa kubuye esiwathi ngama-foreign aid. Kodwa nxa kubuya-ke kwelakithi ebantwini lakithi abafuni ukukhipha imali. Thina lapha kobulawayo sesakuthatha ngendlela yokuthi abantu bakobulawayo sebazi-alayina kakhulu ngomculo wasegoli eNingizimu Afrika ngalo. So kakhulu uyathola ukuthi bayathakazelela into eziphuma khona ngalo e-South Africa. Kodwa kwelakibo lapha uyakuthola ukuthi bengakwazi muntu njalo bengasapoti muntu. Kungabe nje kuyi-cause yokuthi i-media yethu is more aligned to the South African media. Into esizikhonsumayo lapha kobulawayo zigcwele kakhulu into esingathi South African content. Ngakho nxa sokubuya umculi walapha kobulawayo esithi layo ufuna uhlabela into efana nayo, we are quick ukuthi simvalele phandle sithi hayi ufuna ukuthi abe yi-copycat.
Hayi, sikuzwile mnumzana. Gqiba uhlelo utshela abalaleli ukuthi kuyini okumele kwenzeke ukuze sithuthukise abahlabeleli bethu labanye abakumsebenzi wokuthokozisa uZulu.
Mina ngibona ngani uze abantu abakumsebenzi lo ukuthi bathokozise uZulu kumele basupport. So mina isicelo sami kubalaleli ukuthi cela ukuthi support. Nxa ungezwa kulomuntu omthandayo lawe umzile ku-intanethi kumbe uhlanganelayo engumculo weZimbabwe, thenga lawe idlaladla eliyi-1 nje ukumuzwa ukuthi kanti wenzani. Semaningi ama-platforms lapha athengisa umculo lapha.
Ngiyakuzwa mnumzana. Siyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo lwethu lwabatsha.
Hayi, lami ngibonge kakhulu.
Mthwakazi omuhle limzwile umnumzana uKeith Moyo. Liyavumelana laye na lani lilombono wokuthi local is lekker na? Asixoxeni, ngithinteni kuTwitter njalo ku-Instagram @BigMike3 hayi, kwanelo kwalamhla. Mthwakazi omuhle, asidibaneni kuhlelo lwabatsha. Uhlelo The Connection lilami uMike Hobe ngolwesibili kusukisela ngo-8 PM kusiyafika ku-9 PM. Ontanga, bye bye.
Alo ke nguMike Hobe obesethulela uhlelo lwezabasakhulayo. Amantombazana kuthiwa awasayandisanga ukuchada lezinsuku. Okuningi asikuzweni kuGibbs Dube esethulela uhlelo lwezamasiko.
Sengana masiva wenziwe manje lo baba mkhulu babe lobola
usene lomda kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu suku zonke. Sikhangela udaba lokuthi indaba amantombazana amaningi engasachadi kulezi nsuku. Ukuze ngihlaziye udaba lolu ngilo baba uNyandeyo Mkhonto Khumalo bese siba lo mama ke uSandra Ndlovu. Mandlovu, kunjani?
Ngiyaphila njani baba
Dube? Siphile kahle sibili. Baba Khumalo, unjani?
Ngiyaphila njani baba Dube?
Hayi, siphile kahle. Uthi siqaliseke umama Mandlovu, indaba abantwana bengasendi kade kulezi nsuku.
into zangkhona zisuka zibe sesupha kakhulu usuka kokuyenziwa kwesinye isikhathi umuntu emendeni ubaba uyabe right kwesinye isikhathi umama engabi right into zangkhona zaqondani ngendlela eyiyo
kwenziwa kwini vele kuhamba njani
angazi ukuthi abantu sebangena ukudlala kakhulu abantu abasathembakalanga sini yikho kudala ukuthi kube lokunzima amunye uyathola indoda elungileyo umfazi la sekavuka okunye kwenye isikhathi umuntu ongumama alungi indoda layike ngokunye icinine ndo yangikhona sidilika vele ingasalasti ukuthi ize lesikhathi eside abantu behlala bebonke
m mabakhumalo kukhanya ngizani okuhluphayo kukhona okukhulunywa kumama akungene khonapho ngamafitshane baba
into engizagxila kiyo kakhulu babudube yibuntu ubuntu abusekho sebuchabalele abantu ikakhulu laba abakhoza umngcele iLimpopo besiza ngapha kwela seMzansi Afrika bezama ukuthi bathole impilo engcono kufika kube lokuhlangahlangana kwamasiko abantu singakhangela kakhulu sathola ukuthi isiko yilo elibumba umuntu ukuthi sibe kwazi ukuthi yena kwakhe ngakibo kunjani noma njengamaNdebele singabantu abanjani kumele siphile njani so engonanzelela ukuthi abantu bangafika ngapha nxa sebehlangana lezinye izizwe basuke bathathe imikhuba engasiyo yasesintwini ngathi engasiyo esibumbayo thina singamaNdebele ekugcineni umuntu abe seseza izinto eziphambuka endleleni nganika umzekeliso njengokudayisa imizimba labo sebefike bakujoyina lapha bakubona ngathi into enhle kwathi nxa umuntu lo sokumele ende usesaziwa ngabantu abaningi ukuthi yena uyisima kanjani noma abafana nxa befika ngapha uzathola ukuthi laye usefika ngapha ajoyine amagenge sebeqala ukubamba inkunzi besenza ubudlobongela nakhona esesendlini akasenzi kahle usebona ngathi umfazi yi-punching bag ukuthi umele ahlale chaywa
manakhonapha Mandlovu uyazizwela lapha ke ongani kuyahlupha abanye bagcina bengabona ondindwa abanye begcina bayizigebengu pho ke kume njani konke khonoko khonangapho nxasigalele egoli alaba abangathathwanga lapha
angiboni ukuthi kunjalo izini abantu abasekhaya abangahlali imedi kwamanye amazwe emendweni kuvele kufika kube lobunzima imizi yachitheka afica umuntu ongumama sewondla izingane zingena baba yonke into yangikhona vele into yomende ukuthi abantu sebangelwa yini vele angazi ukuthi ukuyahlala emendweni vele akuhlaleki vekugcina usuku wonke lawo medi usukele izingane zakho or indoda ayibaluleki ukuthi abantwana akunakuthi usekhaya okuliphi ilizwe into zangikhona vele zinzima ebantwini
siyamuzwa umama lapho uthi ungazi ube indawo ethize babakhumala kuyafana nje kodwa sokalahleka khonokho-ke ukuthi nxa uqomisa phela intombi kumele wenzeni kanti esoku isijumejume phela akunjalo baba
kona sekunjalo babuduba yikho ngithe mina ubuntu abukhathalekile ukuthi usekhaya noma ungazi engonanzelela ukuthi ubuntu abusekho nje ebantwini abantu abasazihloniphi abasahlonipha abasathembakalanga ngoba ubuntu ligama elithanda ukuba banzi elilezinto ezinhle nje ezitholakalayo ezibumba umuntu so namhlanje abantu abasaqomisi ngendlela eqondile umuntu sesithi ucela ama-phone number lokhana okokusiba khona kudala ukuthi intombi wawuyilandelela isicathulo size sitsheke uloko ugijimisana layo akusekho namhlanje abantu sebe koma ngama-WhatsApp lama-Facebook so ubuntu in general babudube yibo obungasekhoyo ukuthi sizazi ukuthi kanti thina vele singobani kumele siphile njani siziphathe njani ukuze le mizi leyi esiyakhayo kube yimizi elesisindo ehloniphekayo ngoba inhlonipho angeke size siyiqale sesihlala sonke kodwa-ke indlela okhule ngayo indlela oziphatha ngayo ebantwini yiyo indlela ekhomba ukuthi lalapho oya khona uzafika wenzeni
nanto-ke khonapho udaba sibile okhulunywa ngubaba Khumalo ukuthi ubuntu abusekho usakhumbula kudala-ke Mandlovu nxa uyijaha lalisithi liphosa ilizwi kuwe lalibhala incwadi bhala incwadi emnandi kakhulu ebo-address of love akusekho vela konke lokhu Mandlovu
okwakathisa akusekho vele umuntu abantu lapho kuyenza noma bengayazali behlangane khona lapho cathele thandana
ngithathelela ithuba ukuthi mbonge ubaba unqabeni nyanda emgondo Khumalo mbonge njalo unkosazana Sandra Ndlovu sizaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo Oliver Lesemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba ukhiphe Stube Silani
bayawagcina masiwa
usenzi
owawusenzi wemandla
abadala
abathankwathini
bayawutshela bathi salulani.
Siyabonga Gibbs Dube ubesethulela ke uhlelo lapho elwezamasiko lizwile liyaqhubekela phambili lolu daba ngevikezayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha e Voice of America ese Washington DC.
Lamhlanje uyisonto nje asiguqini ngamadolo sikhonze sivuselele umoya silontungameli inkomo.
Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Angliston Sibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Siyabingelelana kankomo, siyabingelela abalaleli. Sithemba bangene kahle kunyaka ka-2019. Sibonga umusa kaJehova.
Usiphatheleni lamhlanje.
Sithanda ukufunda izwi lenkosi encwadini kaDanieli usahluko ngesesithathu undima ngo-25. Ithi yona wathi khangelani kasifakanga na amadoda amathathu ebotshiwe na. Kungani ngibona amadoda amane ehamba emlilweni ekhululekile, owesine ufana lendodana kaNkulunkulu? Sithola uShadreki, uMeshaki lo-Abednego bephoselwe esithandweni somlilo otshisa kakhulu. Lithi iBhayibheli isizathu kungoba laba majaha amaHebheru uShadreki, uMeshaki lo-Abednego babeyalile ukukhonza isithombe segolide esasifakwe inkosi uNebukadneza esigcaweni saseDura. Sithola iBhayibheli ke lapha lithi iBhayibheli ke la uNebukadneza wayekade efungile wathi ongasoze akhonze leso sithombe ma kukhala amacilongo, ukhala emhubhe, uzaphoselwa emlilweni. Laba majaha bayala ukukhonza isithombe basebephoselwa emlilweni. Ivesi sithundayo sithola sebephakathi komlilo lithi iBhayibheli uNebukadneza waphakama wathi uyakhangela phakathi kwesithando somlilo wababona beyihambela kathi bona bebekade bephoselwe emlilweni beboshiwe. IBhayibheli wasemangala kakhulu ngithintwa yilokhu ukuthi uthi yena sibona amadoda amane ehambahamba emlilweni, owesine ubonakala njengendodana kaNkulunkulu. Ngo-2019 izihlobo zami ezithandekayo ngumnyaka esithi thina wokubonga, umnyaka wokuvezwa kwenkazimulo kaNkulunkulu, umnyaka wokubonakala kobukhona bukaNkulunkulu. Kodwa indaba engithintayo lapha ukuthi sithola uNkulunkulu ebonakala, sithola uJesu uqobo lwakhe indodana kaNkulunkulu esehla ukuyahlenga amajaha la aphose esithandweni somlilo. Lithi iBhayibheli obonakala ehamba labo emlilweni. Sihlobo zami uJehova, nxa sifunda iBhayibheli lonke sithola ukuthi izikhathi eziningi uNkulunkulu wayengasifezi ngesikhathi abantu bejayiva, ngesikhathi abantu bekokotsha, ngesikhathi abantu beqolotsha kumnandi. Sithola uNkulunkulu wesikhathi esiningi eziveza ngesikhathi abantu bephakathi kwesikhathi sokuhlupheka. Sithola uNkulunkulu eziveza ku-Abraham. Lithi iBhayibheli u-Abraham, uSara wayekade eyinyumba. Lithi iBhayibheli u-Abraham, uNkulunkulu waziveza ku-Abraham wathi suka uye ezweni engizakutshengisa kilo lona. UNkulunkulu walinda u-Abraham waze waba leminyaka engu-100. USara waba leminyaka engu-90, okutsho ukuthi okokuqala wayekade kuvele ku-impossible, kungenzeki ukuthi uSara azithwale ngoba wayekade eyinyumba lasebutsheni bakhe. UNkulunkulu walinda ukuthi uSara ubunyumba budlule, kuhlangane ubunyumba lobuguga, i-worst situation ibe worst ekhona ezangenela. Ngithanda ukududuza intandane labafelokazi, labo bonke ababona kunzima ukuphila eZimbabwe ukuthi hayi, izihlobo zami kuse duzani lapho siya khona uyeza ukukhala kwethu uMoses uyeza uNkulunkulu uyeza uJesu uyeza ukuzosihlenga kulomume sikiwo lithi iBhayibheli inhlupheko zizanda emhlabeni laphaka lapho esikhona inhlupheko ziyanda kodwa uJesu uyakubonakala eyindoda yesine ikakhulu kulabo abamthembayo lithi iBhayibheli abathemba uJehova bayafana nentaba uZiyoni engayikuzamazaniswa. Ngakho ngithanda ukuthi duduzekani liqine likholwe kuJehova lazi ukuthi iZimbabwe kayisozidilike noma uSatan yafuna noma akafuni izinto zizaqulunga kuphela ngoba sikhona thina siyalibiza igama likaJehova siyambiza uJehova siyamthemba uzehla abonakala esemlilweni.
Akuyiphethe mfundisi
kasithandazi baba siyabonga izwi lakho. Siyabonga ukuthi wena ulusifumane kulesizwe esikhathini zokuhlupheka. Bonakala uNkulunkulu wethu othandekayo uziveze njengokwethembisa kwakho ezwini lakho ngegama leNkosi Jesu. Amen.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Angliston Swanda. Asibe ni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Siyabonga ntungamili. Yee, sizaba sisonke njalo ngeviki ezayo.
Mathe sondela ntokazi ungesabi intombente izikele ngaphelela sondela ngikhumba khumbe kancane ungesabeli khatshana angikathathi ukubobotheka kwakho ngenza ngikhotha khothe umlomo obakho ubuhle bume njalo uyinkanyezi yenhliziyo yami izikele ngaphelela kuphaphatheke yami inhliziyo ngangikubona ngizwe ngathi lengxenye yami inyomuntu yaphaphatheka sondela eduze ekhekhe lenhliziyo yami ngiqome ngikukhombise ubunandi bempilo ungangiqoma ngiyasithwela nyovana lesiya sihlahla esilapha niwenyukele umfula ugwembe ugcwele ngingene kweyakho inhliziyo nawe uthole uthando oluqotho ngiqome ngizinga nje ngiqonde ngakini.
Comment on that? Zolola mvunye lalela mina ungalalela abanye sengasikhuza ngasiqeda ngizixansabula zonke izizwe kodwa wena uyinzuku enhle evele kwesayo sodwa isizwe uyanyiswa sengiyazivike ntombi mina ke uthi ngikwekele ngikwenzelani ke khonokho ngiyakuthanda yikho lokho ngikuqome ntombazana yenza khonokho.
Ngiqome ntombazana ngiqome siphalaphala ingoma kalikhwa okancube esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje ukuthi wasingakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Umumo elizweni usonakele wafika kusibanga esibi kulandela ukukhwezwa kwentengo yamafutha ezimoda. siludgiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje sibane njalo ekuseni ngo 6:30 igama ngo Chris Gande lilali.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.